sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Onamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mpandula 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana nomongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kweleZimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF.
Zange ke siyale thina ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumela nto ukhetho lwenziwayo, asilokhetho kuqinibezela nje kwaMnangagwa.
Kulabanye abantu abathi uqathekile ukuba uMnangagwa loChamisa bakhulumisane kuthuthukise eleZimbabwe. Sekukhethwe umeya wedolobha leVictoria Falls kulandela ukuxabana kwamalunga ebandla leTriple C. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana lobongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kweleZimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF. UChamisa utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuthi kumele kube lohulumende ozimeleyo, hathi omanyano.
Isuto katotora kuti chinobikwa i-transitional authority, GNU, no, atilongetaurirane izvo. Asi toda kuti vanhu vaurirane paite transitional authority munyika. Inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa maeconomic reforms. Todhila nenyaya dzezvikwereti, madebt issues. Todhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika, kuti ngazvigadzira sei kuvaka mabhiridji nedzimwe nyika. My economic reform. So dila, my political reform.
Tina sikuluma ukuthi sifuna i-transitional authority, hathi uhulumende womanyano. Kodwa sifuna ukuthi abantu bazwisisane ubunje uhulumende we-transitional authority umanyanisa imibono yabantu bonke, ezaphatha amandla okusikhatshana ilungisisa okufanele kulungiswe kweleZimbabwe.
Yawe ne-contribution kune vanhu vanopinda independent electoral boards, kwete kungekwa ne-party imwechete ZANU-PF. Izvo zvondo zvavada kugadziriswa munyika muno nenyaya yekugadzirisavo kuti kuve nema-legislative and constitutional reform.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leTriple C, ubexoxa loBlessing Zulu oweStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzasebenza lamabandla anqotshwe kukhetho phansi kwenhlanganiso yePolitical Actors Dialogue ekhuluma emhlanganweni omkhulu oweUnited Nations General Assembly ngeviki ephelileyo. Umnangagwa uthe leZimbabwe laqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and credible election.
IZimbabwe iqhubekela phambili ithuthukisa umbuso wentando kaZulu nokulandela kwemithetho kulandela ukhetho luka-2023 olusanda kukhutshwa. Ngile njabulo enkulu ukulazisa ukuthi ilizwe lethu liqhube ukhetho olukhululekileyo olokuthula.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethula amazwi la emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York ngeviki ephelileyo. Kusenjalo, inkokheli zamabandla ezokholo lwesiKristu zikhuthaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa owebandla leTriple C bakhulumisane kutholakale indlela ezaletha inqubela phambili kweleZimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa aluqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kuza kulandela umbiko kamongameli Cyril Ramaphosa okwele South Africa eyokuthi i-Southern African Development Community izaqhubeka umhlangano wokuhlolisisa impumelelo yokhetho kweZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe limi manzonzo kungacaci ukuthi kungaqhutshekelwa phambili njani kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwanga kuhle. Omunye wabaqala inhlanganiso yeChristian Alliance engumgcinisihlalo wayo njalo engumgcinisihlalo weAssociation of Evangelicals in Africa, umfundisi Ray Motsi uthi kufanele kuqale kwaziwe iqiniso ngokwenzakala kukhetho olwedluleyo kungakenziwa okunye kweZimbabwe.
Ukuthi izinto kumbe ilizwe lephambili kwela lithi eZimbabwe kathesi kungani kulokudonselana ngoba kulezinto ezithile ezingacacanga ukuthi kambe lokhu esikuzwayo yikho okuphumileyo yini kukhetho olusandukudlula eZimbabwe. Siyezwa ukuthi khona IC abanye bagijima bathi bawinile, abanye besithi bona balobufakazi obugcweleyo ukuthi kabawinanga. Njalo nxa kunjalo kutsho ukuthi khona akula qiniso eligcweleyo ngakho esikwenzayo. Indaba abantu bengavumi ukuthi kuphume egcekeni abantu bakhulumisane nxa kulibufakazi kuphume abantu babone ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Ekhuluma le Studio 7 esikhulumeni sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bayafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngalolu daba.
Ama talks aright, ezange ke siyalethini ukwenza ama talks. Ama talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumela umuntu ukhetho lwenziwayo. Asilo khetho ukuqilibezela nje kwamnangagwa le group yakhe ifazi. Kufuze kube nama talks abe nenjongo yokuthi kulungiswe kuhle indaba zokhetho eZimbabwe, kulungiswe kutsha, kube lokhetho olutsha oluza supervisor yiSadaki, izeki idilizwe, laba bebekuzeki baqotshwe ochigumba labanye bakhe baqotshwe, kukhethwe abantu abatsha, abantu abaqondileyo abama eqinisweni.
Umnumzana Moses Langa, umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF eMatabeleland South, yena uthi ukhetho solwedlula njalo kumele uZulu ahloniphe impumela yalo.
Sina abasakhulayo sibona ngalo kuqakathekile ukuthi abantu ba-respect the 2 million plus votes His Excellency iDinangaka received from abantu beZimbabwe abamvotelayo towards his re-election as president. So we need to respect that and we continue leadership ekhambini ekhona kathesi yephambili. Akulo esingakutshintsha abantu basukuma bayavota, akusela okunye okungatshintsha lapho. Oqakathekileyo wakha ilizwe leZimbabwe liye phambili.
Ibandla leZaphu lalo lithi likhangelele ukuthi inhlanganiso yamanyana wamazwe angezansi ye-Afrika iSADC ingenele. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi balembiko abayithumela eSADC ngalolu khetho.
Thina njengeZaphu sabhalela abeSADC, sabhalela abe-EU, sabhalela abe-African Union sibazisa ukuthi ukhetho olwenziwa mhla ka-23 August lukhetho olungavezanga izifiso lentando kaZulu. Ngakho-ke sabacela ukuthi baphathise ekuthinini ilizwe libuyele njalo liyekhetha inkokheli zalo kakutsha.
Unobhala jikelelwa inhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukukhulumisana yiyo yodwa into engaphendla indlela enhle eyeZimbabwe.
Into yonke ilungiswa ngomlomo, akudingeki ukuthi abantu baze balimazane kwenziwe izinto ezimbi kuthi kuqedwe lapho ngikhona kusiyahlalwa phansi. Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma lentethelizindaba ze-South African Broadcasting Corporation ngeviki edluleyo wazisa ukuthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC ohlaziya udaba lweZimbabwe. Abafundi baka grade 7 baqale ukuloba imihloliso yabo namuhla. Ababalisi bekhala ngokuthi labo ababahlolayo ama invigilators kumele babhadalwe njengababalisi abamakala imihloliso. Bathi njalo abafundi abatholanga isikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso njengoba besanda kuvula isikolo. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko olufisela abafundi inhlanhla. Ibandla le-CCC lalo lenze okufanayo njalo lethembisa ukuthi lingangena embusweni abantwana bazafunda ngaphandle kwembadalo. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo ukuthi uhulumende uthini nxa bekhuluma laye ngodaba lokuthi ama-invigilators lawo kumele ahlawulwe.
Umkhathi nxa sikhuluma ngezinto zezimseki usitshela ukuthi yena izimseki izimele yodwa kakuhambelani le Ministry of Education. Ungahamba kwizimseki usukhuluma ngokweholo labantu abayinvigilatayo, iyabuyela futhi emuva ifikithi yona iphiwa ababalisi nguhulumende njengoba ama-examinations ebhalelwa khona phezukolo. Into yakhona baphoselana inyoka ephilayo okugcina kusenza ukuthi lanxa abantu besiya invigilator beyinvigilate nje ukwenzela ukuthi abantwana kuthiwe babhalile kodwa bainvigilator bengathokozanga, ngoba sizama ukuqathanisa lama-universities lama-college. Nxa kubhalwa imihloliso ema-university lema-college laphana abantu abayinvigilator labana bale invigilation allowance abayinikeza imihloliso iqalisile sili kodwa abayinvigilator hhayi abajabuli, uyabusenza umsebenzi ongayisiwo oqondanelayo. Nxa imihloliso le nge-Ministry of Education besingeke sibe sigonona kakhulu, but imihloliso le ngeyezimseki. O-grade 7 sikhuluma kunje babhadale i-examination fee, imali yana ukuthi ihambe iziziyefika ngaphi sibhadelwe singaqamba amanga, ngoba kodwa siyabe sikhathele ukuthi ababalisi bona laphana lakho kubhadalwa khona zona ziyana ama-examination fee, le mali abayitholayo lapho abathola khona imali kuma-funders abo izimseki abakhiphe enye imali yokuthi nxazokuinvigilata laphana ababalisi labo benikezwe.
I-CCC ithi ingangena embusweni abantwana besikolo kabasoze bahlawule ama-school fees. Lithi ningalokho?
Indaba ye-fees ntatheli, thina njenge-athuzi sithi thina isisekelo sombuso u-section 65 nxa ikhuluma ngelungelo lomntwana uthi imfundo kayibhadalelwe nguhulumende. Siyazi uhulumende uyakathi yena kala mali, ngawo le mali ngawo uyakwenza lo. Kodwa ke i-curriculum le siyenzayo le yabuya ngemva kwabonzira masanga ukuhlala kwenzira masanga commission, yagcizelela inzira masanga commission ukuthi kakuqalwe into okuthiwa i-education equalization fund ezayenza izikolo zilingane. Kathesi sikhuluma ku-class 7 ababhala imihloliso, ungayale kuswini kubo masungamani akuvele kakula network, kodwa sikhangelela ukuthi umntwana afunde nge-online. Abantwana kabala amakhompyutha kulezinye izikolo ukuthi umntwana lo mntwana ule computer yakhe. So ngangizona ezindlela uzathola ukuthi umntwana wenye indawo ule advantage omunye umntwana ule disadvantage. Indaba yemfundo lama-fees ngizagcizelela futhi noma nguphi uhulumende nalowo uhulumende lokhona sihlala sinitshela ukuthi i-education kayikhokheli. Thina sinje nxa sikhuluma kathesi ntatheli singama-product awe-state funded education. Ungakhumbula emuva ngalo mntwana wayehamba kuphela esikolo le bhuku le pen wayekunikezwa esikolo, ufika ufunde umama lo baba okwabo kwakuthengela i-uniform bavuthuze i-economy yavuka isingasayinelisi ukwenza zona ezizinto. Kodwa kathesi sithi thina ku-education equalization fund leyana kunezinto ezitshontshwayo eZimbabwe eziningi kakhulu, golide, amadamu, kathesi i-lithium. Kakuthathwa imali leya kuvulwe i-education equalization fund izancedisa ukubhadalela abantwana iindleko zesikolo bonke.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeni senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezimsek unkosikazi Nikki Dlamini ubengabambeki ecingweni. Amakansila eVictoria Falls asekhethe umnumzana Thuso Moyo ukuba ngumeya waleli dolobho kulandela ukuxokozela kukansili le ngeviki ephelileyo lapho abayale ukukhetha umnumzana Ephias Mambume okukhanya ukuthi ubethakazelelwa yinkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, kubika uNokuthaba Dlamini.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyagalombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokhu kwaqala ngolwesibili kuviki ephelileyo, kuphinde kwenzakala njalo namuhla lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutshwa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume etshelela umsakazo ukuba wayengaxhunyekwanga libandla leli ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo Nyoni bengakamukeli lezo zikhundla. Qede lo mgcini sihlalo wesabelo seMathebeleland North kubandla linye, umnumzana Prince Dubeko Sibanda naye wenqaba ukuphawula ngokhetho lolu. Kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule, okumqoka yikunanzwa kukaZulu.
Into yokuqala esafuna ukuyikhangela edorobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi, indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami ngingukhansila, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa yi-Watch Project. Sikwanise ukuthola imali engange 4 million after selling at 300, and imali leyo na izaqalisa ukudevelopa ama-reservoirs first. Ama-reservoirs lawa azanceda imkhosana supply le-low density supply.
Unyoni laye ubona ngeliso linye esithi bazosebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe ukuthi outside politics bazasilalela lathi sinxa sisahambisa isikhalazo zakhamizi. No, izakhamizi zicela ishare from entweni abayibona nsuku zonke, ngoba ngokwabo bakubona nsuku zonke badalelekiwe. So lokho yikho esizazama ukuthi sikukhushe nomeya the council yonke nama-residents. Then singakwenza futhi kube le value yokuthi sihlanganise ama-residents onke, nama-residents association, owadra, zifakora, nama-churches, ama-pastors and all other leaders esibelieve ukuthi ungasincedisa ukubana sikhushe lodaba, ngoba sisodwa sometimes singela input yama-residents kusuka kube nzima.
Umnumzana Douglas Chuma, umhlali wakuleli dolobho, uthi laba balomlando wokuletha intuthuko njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa lentengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi akukwaniseki, so bawenzakala bizini beyikhangele ukuthi kati ibhili inganihla bidangani liyaphansi, ngoba i-big five ngabaone ihambe elocation abantu kuhamba they're struggling to pay this money ekhansilini because they're losing money because ibakhona iba too high for people, but imali yakhona ayibe normal, ibe average.
Unkosikazi Qinisani Moyo laye oyisakhamuzi salapha uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls, siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso besesikhangelela ukuthi bebe sibeqalisile ukusebenza, njengoba namhla bekhethile sesifuna ukuthi amajamba aboshwe basebenze kuthuthukisa idolobho leVictoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sekhokhela abantu abadala kulayo yona even engumyouth, singabazali bakhe thina, singabafowabo, njalo siyabe sifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo seVictoria Falls, idolobho leVictoria Falls elinike isithunzi ekukhulumeni, ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenzwe ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile umnumzana Ronnie Dube uthi umsebenzi sozaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela inhlangothi zamakomiti agoqe ezezimali, ezempilakahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini, sizame ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi le project okuthiwa yi-WASH. Sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu ukuthi in the next 5 years ikhansile kufanele bese kuphutshisele lokho.
Phezu kwamanzi, izakhamizi zithi akukhangelisiswe njalo imigwaqo, ikakhulu kubomfela ndawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngezomvikela ukwele Kenya, lapho akhulumisana leziphathamandla zelizwe leli ngokulwisana lamalecatsha lokunye. Ukhangelele ukuba uza kwethekelela lamanye amazwe kuzekazi le-Afrika. Sekubotshwe umeya wedolobha leDena kwele Libya lapho okadabuka amadamu kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezempilakahle bathi kunengi okungenziwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wohudo kweleZimbabwe. Kulendawo ezimbalwa ezihlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni, kubika uMark Peter Ntambe.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane wohudo ubangelwa ligciwane lisemphakathini. Bathi kunzima ukuthi igciwane leli liphele kokuphela. Udokotela Mbuso Mtambo wenhlanganiso yePublic Health South Africa, PISA, uthi kuningi okungenziwa ngabantu labezempilakahle ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane lekholera.
Community and ama-individuals. Every individual has a responsibility to take care of their own environment. Ukuthi sithi choose to live in a safe environment. Kuyiresponsibility yethu futhi as individuals and members of the public to educate ourselves about how to minimize exposure to i-bacteria.
Uthi ngaphandle kwalokhu, ukwenqabela umkhuhlane lo kumele kuqale ebantwini.
Ma-behaviors wethu nama-values wethu, it's important to take care of that. Because ama-behaviors, ama-practices, izinto esizenzayo on daily basis in our households, in the environment, is bigger at risk of the cholera legacy to take care of those. This is control.
Umnumzana Retlo Matorwa okuhlangothi lweSchool of Public Health eHarare uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kolwazi kuZulu mayelana lomkhuhlane wohudo lwekholera.
That is very critical because you would understand that we actually have a shortage of health manpower in the country. Our doctors are not enough.
So we need complementary.
Umatorwa uthi umkhulu lomsebenzi njalo kumele umuntu wonke asebenze katalala ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane lekholera.
For example, journalists play a very important role in raising contentious issues. Pharmacists play a very critical role in terms of provision of access of medication.
Pharmacists, ababalisi, ama community village workers, labanye.
Ukuthi kuqakathekile njalo ukwengeza imfundo yemikhuhlane enje kwabafundela umsebenzi wezempilakahle. Unkosazana Mercyful Khumbula ngomunye wabasakhulayo owenza izifundo ezingaphathisa kakhulu kusifo lesi lezinye ezimemetheka kalula.
Ngangivele ngithakazelela izifundo zePublic Health ngoba iphathisa uZulu kakhulu empilweni.
LeZimbabwe lahlaselwa yisifo sesihudo sakuqala ngomnyaka ka-1972 kusukela ngomnyaka ka-2008 kusiya kumnyaka ka-2009. Umkhuhlane lo wahlasela abantu abafika phose unkulungwane ezilikhulu 98,592 eZimbabwe, wabulala bedlula kancane kunkulungwane ezine 4,288. Umkhuhlane lo waqhamuka njalo nyakenye kwele Zimbabwe, South Africa lakwele Malawi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende elitsha ele cabinet lizahlangana okwakuqala kusasa ngemva kokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olulempumela ephikiswa libandla le-CCC. Ihofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa yethule umbiko isazisa abaphathi ntambo ukuthi umhlangano lo uzaqala ngehola lesishiyagalolunye ekuseni ngo-9 o'clock. Abaphathi ntambo laba baqala umsebenzi ngesikhathi lize libhekane lenkinga eziningi ezigoqela ukubhidlika komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, lokudula kwezinto osekulethele uZulu weZimbabwe ukudubeka okukhulu. Sibuze ocubungule zombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso emele abathengi umnumzana Efidlela Ncube ukuthi kuyini abantu abangawukhangelela kukhabinethi kaMnangagwa entsha le.
kuningi abakukhangeleleyo ukuthi kuzakwenziwa, kodwa ngokubona kwami, ngokwazi kwami ngikhangela iminyaka engu-43 edlulileyo, kuzaqhubeka khona lokho kade vele kukhona abantu abakhala ngakho. Bazangena sizwile kulabatsha, kulabadala, phakathi kwabo bazabe behlangene laba sebekucabinet, kodwa kakulanto entsha ezazalwa emsebenzini lo wokuhlangana kwabo iminyaka emihlanu ezayo. Kuzabe lokhu kufanana nje kulusizi, kungela misebenzi, kungela zibhedlela, kungela zikolo, imigwaqo idilikile, akula lutho oluzaba khona. Kodwa abantu beZimbabwe bakhangelela ukuthi impilo yabo ibe ngcono kulalokho eyikho khona, ngokuba bathwele nzima abantu, akula misebenzi, ezomnotho kazikho, balayini emabhenki belayinela imali engekhoyo, imali yakithi ayithengi izinto, ziyadula elizweni, kakuhambeka amalungelo abantu kahlonitshwa, i-constitution kayihlonitshwa, ziningi izinto ezingahambi kahle, phose zonke vele bezifanele ukuthi ngabe zihamba kahle, ngazihambi kahle. Ngakho-ke yikho abantu beZimbabwe bakukhangelela ukuthi ngabe lokho kuyaqondiswa. Abantu bakhangelela izinto eziningi kakhulu, bakhangelela ukuthi ezemfundo zivuswe, zime kahle, abantwana bakwazi ukuya esikolo esilamabhuku, esilamatitshala, amatitshala asebenza ihola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi baye ezibhedlela bayefica imithi, bayefica amadokotela lamanesi abahola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi ezomnotho zivuke ngendlela efaneleyo, kudalwe imisebenzi eholisa abantu ngendlela efaneleyo. Bakhangelela ukuthi imigwaqo ilungiswe, ime kahle, ezikaloliwe, i-railway isebenze ngendlela efaneleyo, indizamshina kusebenze ngendlela efaneleyo, konke kume kahle, bakwazi ukuthola imisebenzi abafuna imisebenzi, bakwazi ukuvula amabhizinisi abafuna ukuvula amabhizinisi bengazange batshaywa ngamakhanda.
Yena luhulumende Ncube ubona isiba nguhulumende onjani njengoba kulokudonselana, abanye besithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle, abanye besithi lwaqhutshwa kuhle?
Iqiniso elimsulwa yikuthi ukhetho azange lwaqhutshwa ngendlela efaneleyo. Kwaba lokudlelezela, ziningi izinto ezingenziwanga ngendlela efaneleyo, ezingahambisananga le-constitution yeZimbabwe, ezingahambisananga le-electoral act, ezingahambisananga le-SADC principles and guidelines on elections, ezingahambisananga lezivumelwano zomhlaba zokuhlonishwa kwamalungelo abantu labancintisayo ngesikhathi sokhetho. Ngakho ukhetho belungakhululekanga. Imphumela yokhetho ngokunjalo kayihambisani lezifiso abantu beZimbabwe. Lokho ke into esingeke siyibalekele, into esegcekeni. Yebo, kambe bakhona abathi bona ukhetho lwahamba kahle, lwaba free and fair, kodwa lokho abakujoyo kakuvumelani lalokho okwakusenzeka ngosuku lokuvota, kumbe ngezinsuku siyavota. Ngakhangela zemisakazo nje, i-ZBC TV radio, azange kwapha amathuba abantu abakhankasayo ngokulinganayo, kanti umthetho uthi kakube njalo. Ziningi izinto ezingahambanga ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kuza aqhubeka kulokhu kudonselwana kuze kuyefika u-2028. Ukuthi kuzalungiswa ngayiphi indlela angikwazi. Ngiyezwa kuyakhulunywa ngokuthi kube le-inclusive government, kube lokhetho olunye, kube lalokhu lalokhuyana. Sisakukhangela ukuthi yikuphi okuzaphuma, kodwa ukuthi ukhetho luhambanga kahle kusegcekeni kuye wonke umuntu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sixoxa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe ngesikhathi abantu abaningi besithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC bekhumisana nomlotha kulungisiswe okuhluphayo kwele Zimbabwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabakancube ngesithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.